lingali tshona njani izilukandaba sedibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami uChris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu siqoxa lengcwethi kwezamasiko umnumzana Thandeko Zintimkandla sihlaziya udaba lwama DNA
ungabona sokudingwa odini sokulengxabano ingxabano anti yayisokwakha izikhathi eziningi ingaphunyuka iphume esandleni ikudilika kwawo umuzi ngakho-ke i-DNA ye imizi ingadilika lami ngiyakubona ngiyakuzwisisa njalo ukuthi okokuqala sithi nangowesilisa usehlale lo mntwana esithi ngowakhe weminyaka ethize kodwa kube sekuvuka okunye besithi hayi kahle ngiyebonisa kuzizazi leze DNA iDNA ifike ithi umntwana kasowakhe usemkhulisile wamondla wamenzela konke wamhambisa ezikolweni kodwa nankuyana laphana iDNA isimphika ithi wena ukhulisile wondlile ufundisile kodwa somntanakho angithi kudilika komuzi phela iDNA nxa isikhomba ubani ubaba akuyena uyise walowo mntwana kuthi ukuthi ukuthembana lapha ekhaya kakuseku uzamthemba njani la endulo nxa kwakukhona kwakunyathezelwa ngobana babejonge ukwakha angithi ukuthi kwakulungile kodwa mbona babejonge ukwakha phela omama labo abakulezi nsuku hhayi iqiniso lihle sibili ukuziphatha kabasaziphathi njengabayizolo
kungakuyikuthi kahle kahle yinto zakathesi yini ezokuthi omama bayaphathela obaba abantwana abangasobabo kumbe kudala kwakwenziwa ukuthi kwakungekho indlela yokuthi umuntu adinge iDNA yona le
ngombono wami sibili njengomuntu wesintwini angiboni izikhathi eziningi ukuthi khona kwe-DNA esintwini intwini kuqondile yini kodwa ngibuye ngithi mina hayi izikhathi ziyaguquka lamasiko lawo ayaguquka ahambelane lesikhathi nxa zolengxabano yokuthi umntwana ntwana lo ngokabani sibili engxenye ngolwazi lwakulezi nsuku iDNA ingakucazulula khona lokho iqede umsindo kodwa ke vele khona ukuya kubo-DNA labo kuthi ukuthi kuyabe vele sekulomsindo lapha ekhaya ngithi mina-ke izolo bekungekho konke lokhu ngobuciko langokuhlakanipha kwabokhokho bethu ngaphambilini bathutsha lesaga esithi kumbe inkulumo ethi ezalelwe esibayeni ngeyakho babebalekela khona lokhu lanxa babengabe besazi abadala ukuthi kukhona ongahambanga kuhle laphana kodwa angithi phela ozelwe ngumntwana umntwana kalacala kazilethanga yikho kabadala babe sebesithi ukugcina nje ukuthula le mizi imile ezalelwe esibayeni ngeyakho ngoba lawe uyabe uvele udinga ukuthi lapha ekhaya kube lo mntwana njengoba ngisitsho ke sewuyimhlaba kumbe amasiko amabili atshiyeneyo izolo bekuvele kuzila khonokho bekungakhulunywa kakhulu yikho lanxa umntwana wayengafani loyise kumbe lobani kwakuthi ufana lozibani ole umuntu osegwanda kuthi ufana lo mntwana lufana loyise emkhulu ozala unina kagugu wakhe enkayi kwakuyindlela yokwakha iDNA le izasebenza njengoba sesiphila ezikhathini eziguqukileyo umbono wami uthi nxa isetshenziswa kayisetshenziswe ngonanzelelo
njengoba kuthiwa khona phakathi kwabantu abahlanu phakathi kwabantu abalitshumi abadinga ukuthi bazi ukuthi ubaba ngubani abayisikhombisa 7 babonakala bengayisibo bobaba kutshoni khona lokhu ngokubona kwakho
lokho kulukhoni kunzima isindaba phenduli sibili impica abadala ukuthi phakathi kwabantu abalitshumi abayisikhombisa kuthiwe kayisiboyise balabo bantwana yikufa kwelizwe phela khona lokho yikufa fifi kwelizwe kuthi ukuthi akusela mtshato phela sokungumasihlalisane sekusemahlangeni kwampunzi idlemini lo lalowo wenza akubonayo isibalo leso siphezulu kakhulu asikho ngitho le ngxenyeni kumbe kuhafu nxa sebeyisikhombisa phaa kwabantu abalitshumi kutho ukuthi vele indlela zokuziphatha kwabantu amanga
Loke bekungumnumzana Thande Nkosintimkandla, ingcwethi ecubungula ezamasiko ebesiqoqa la kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lilala.